So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlise.
Udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho na ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lomdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na.
Because akuzukusiza ukuthi abantu babukele bayohlala ngobandla phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. Isinto emnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele isinto emnotho, but into emele ilungiswe ingaba into yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla ukuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngevike edlule ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iGyros Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akunanhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga, inhlanganiso egangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo. Kwavala nje ukuthi kungabi lama-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho. athi ukuthi kuthiwe kulenhlangano esezigangile.
Phezu komthetho omusha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US beyaphesekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphesekha. Hayi lo US lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini siyeziko ngalo mbuso ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye uMongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthe njengoba izitha yalelo ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayanqindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Siqoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama-general election lapho kukhethwa khona ama-councillor, ama-members of parliament kanye lambolo president. And njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake e-parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho i-electoral act. Ngenxa yakhonokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama-election kufuze uthe phathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Qhakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa introduce i-bill eParliament abekwazi ukuthi lati silo cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyambonisana laye, sisiyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma-elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokhuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo eyi-electronic version kumbe le etholakala ebulenjini, likhulume ngakho yini?
I-voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunengi, kodwa engafuna ukutsho ukuthi yaso uhulumende oyala le-voters roll. Oyala le-voters roll yeZimbabwe Electoral Commission. Kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade buye leqembu lakhe likhokhela ekade likhokhelelwa ngu deputy Attorney General uDias oqhisane labo ngakhona oko sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakala izabonakala phakathi nakwamalanga amalutshwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwakuqala esikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye oza khonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa okufuza esizilu isise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yezifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelela ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lo nxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu. Asambeni
madoda. Abalandeli bebandla le-CCC bale slogan esithi kangene ujaha. Besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amanela nhlanu 45. Elokhu elijahana. Ke sizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu sichayela ubaba advocate President Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi sindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe ethu afana labo babodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hathi ukuthi namhla uChamisa ngwakuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo President umthungameli umholi wabantu noma engazange gcotshwe ngalokho mahlabe Zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwiexperience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama election lonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokheli sakhula siyakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate siyamkhulekela simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzu bubelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele ukubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamaziripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya buzafuze babhalise ukuqoqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamaziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhaso ohambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ama programs angaka lokhu zababalazo zizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kulenhlelo ezenziwayo ukuthi ba-transfer abantwana from the site bakwazi abangena isikolo bengahlekanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo someli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bediphothwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lobanje elemukela lelinyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuze kusize ukuthi abantu babuyele bayohlala kuwebhadla phakathi kodlame lo owenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho but into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwanindaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwanindaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo kumbe uvumelane lale sinqumo. Melesulo 7 Ectoria kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni ze-GMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakhansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemichova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho ukwakhiwa khona amavinkili e-mall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 livuka njalo badala hayi thina siyavuka ngilibingelela nje lonke basakazi bethu lisiphathele umsebenzi ngisithi inkosi ngayilikhawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi elisiphathele wona. Hayi kuyangijabulisa kakhulu lami laloba nje imbono yami ayisakwazi ukubala ngisakwazi ukuyizibala uStudio 7 kodwa hayi kungenani siba nenge esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphawula kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ngikhulumela ebantwini basebinga labo okuthiwa sebejabulela izanu no kayisikho ulamanga lo wabo ezanu okhulumela izanu. Abantu bebhinga izanu kabayijabuleli njalo bengayengeki futhi ngezanu. Abantu kabaphume kuzanu ngoba ingcolile. Izanu into yonke nje enzakalela izweni kungenxa yayo izanu lalo babeqamba amanga bethi triple C yiyo eyenza amasanji. Cha, ayisiyo balamanga ama sanctions angivela kubo omnangakwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu abantu babe lozibuse wabo yiyo nje into eqhathile khona enzakalayo konke khona ukwenza ukuhlukumeza abantu ikwenza ama sanctions so abantu ngibakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bakithi asishiyaneni lezano siyevota sibhekilizwe lethu ukuthi limi njani sibese sibheke emuva lelizwe lethu belinjani siyathi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu lalobo emuva lebesiphila kanzima izinto bezikhona but kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into nje isebenza kahle kodwa kwalamhlanje bhekane into kwenzakalani uyabola ilizwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angibona ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbe wanikwa amaphepha nalayo emgwinyada wenze kwathi ufundile engafunda ngendlela ayehluleka ngayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanto yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ubumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kulanto ayenzilele kwebezimbabwe laloba kahle nje behlala betshela ngedamu lepink idamu lelishangani wathi wathi hayibo ayisiyo zimbabwe lokhana ingxenye yayo so elizwe lasezimbabwe umnangagwa akwenzanga lutho bantu hambani liyevota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima zamanini ukuthi siyevotanini esitshintsheni bantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele bendihlala kahle okhuluma ngusibanda kwelobuzana inyabonga kakhulu soko zami kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekileyo okumele siyenze
salibonani bantu bestudio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasapoti iZANU PF ukuthi kathi njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababo abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kathi iZANU umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-TCC bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana kuthwangirayo lo mgaba ukuthi akula even umuntu oyedwa wesindebeleni omele abe le-voice into yenzakalayo khathesi niyezwa lapha kustudio kuthiwa amashoni asevet asethatha amaplus le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa bhambeli neZANU PF ini liyangapi ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kaye phambili shiyalani amabhele ngoba vele asizange simunye sonke asazani asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizonda pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuZANU PF alekele ukudingisa umumo obolile kuZANU PF abantu abembigqibela bagcwele egoli bhema unyawupe bhema insangu kodwa abeZANU bayasebenza bamithisa abantu abenu linathi abamithisa nini amashoti lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni silizwe lani likhuluma khona nibebeyixotha alike lizinika amakhwapha abantu besindebeleni alike licabange liphinde kuleyo indawo ukuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashoni awodwa asebenza amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa abakwazi ukudrive kodwa abalama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho osusebenze emahongolo ongasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinika amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaqondisa endlela enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni ulikhonka ngiyabonga vukani
hey salibonani masakazi ka studio 7 siyabonga izindaba ezisethulela zonke sisizwa njalo ngokukhunywa iZANU manje esabeleni sasebhinga bethu bona abazokwina ukhetho lalonyaka iminyaka yonke le iMDC noma ingakabi khona noma iCCC ingakabi khona benzani ukubonisa ukuthi kona bangawina ngoba behluleka kudala ucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njeyana ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu beZANU PF abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke kakhulu ezemathebheleland labantu bona basusa kwezinye izigaba emashonini bezoletha emandebeleni bezothola isitendi emandebeleni beyakha besenzani iZANU PF izidingela ukuthi bayivotele iZANU PF akulanto eyenzayo ngeke yafayele yakha lelanye ilizwe okwale ukulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala lo noma yinini noma yinini lo ngeZANU PF saseyiyo ephetha amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu beZANU PF behluleka bayezehluleki abavume ukuthi bayehlulekile nangagwa kulanto angafayenza ngoba uhambe ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba khona phana ezinyaweni ziyana abake baphume ungene amanye amabandla lawo zame sibonde kanti uyini okwehlulayo ngoba injengezana uphepha kulanti ayenzayo esilabo 40 something years ibusa akula lutho lukhona lungcono abahambi.
Yes, Studio 7 livuka kanjani lithona njani basakazi bethu abahle. Hayi, siyabezwa laba abakhala ngabetshaba abantu baseMpumalanga sebengene bayakhe emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona betshabi akubi right akulanto elungayo. I-solution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya ze-MRP abavotele amakhansela awe-MRP izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu be-MRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhe kizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambiselwe kube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonitshwa ngayiphi indlela abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azowakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo ingangabi khona kuku-presidential kodwa MPs, councillors ngena nje uvoteli MRP uzobona nje isolution usiba lesay ezindaweni zethu la esihleli khona sizoba nesay.
Lawo ke webe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Siqoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibidwiba kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuna ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa ukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo wasike eZimbabwe, hayi siyabuyela ngoba lapha emazweni la esikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona ukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathesi ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Ikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebele citizenship ngisho ngesilungu emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual citizen okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba sebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana nabazukulu la kunye bonke akuselahlupho ke lapha sokuyikuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka.
Njengoba uhulumende elokho esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa singakhayela amanye amazwe wonke aseAfrika. Ibavota abantu bengekho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona. Yikho ke hayi imphathi kahle leyo ndaba kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka kuma elections akhona lawo hayi iqiniso sibili asingeke sisitshela namanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele. Ayikho i-diaspora vote isavela kudala siyikhalela sicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU-PF yala sibili okwalo nyaka hayi asoze siyithole. Kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala kudala kudala besiloko sincedisa ukuthi ngendlela zonke sizenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisi ukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke sizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregister labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe phansi ababa banqobe kulolu khetho luzayo koke hayi diaspora ukuthi lo nyaka singatshela namanga iqiniso yokuthi khona hayi asoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona i-diaspora vote ivulekele kona.
Hayi, siyabonga mnumzana Tamrai Gwegwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Libele mpela sonto elithukela igama nguChris Gandhi.